Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ke ngithathe leli thuba ngibonge uThandono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine emhlazi ku 10 lwezi 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso yezisebenzi eZCT usisole kakhulu ukubotshwa kwabembi begolide abangamakhulu phose amabili 183 abasebenza emgodini weVubajikwe mine eGwanda kade betshengisela.
Asivumelani lakho ukuthi nxa izisebenzi zi-exercise ke ilungelo lazo, kungaba yi-picketing, kungaba ama-demonstrations, bese zibizelwa ke amapholisa.
Ilunga ledale lephalamende unkosikazi Jasmine Tofa webandla le-CCC owatshaywa wephulwa ingalo ngabalandeli bebandla lezanu PFA insiza ngenyanga edluleyo uthi elokhu egqize iplaster.
Satshaywa sibaningi, mina ngiyisithunywa sabantu, ummeli wabantu omele akhulumele abantu ephalamende.
Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zithukuthele ngombiko kahulumende weZimbabwe ukuthi zilungiselele ukwamukela iZimbabwe abeZimbabwe abavela kwele South Africa abalamaphemithi azabe esephele umsebenzi ngonhlangula womnyaka ozayo.
Igamenti yeZimbabwe ivela kumelanga ngiphawule njengandaba le ngoba yehlulekile ukugcina abantu ababo sebeze bagcwala amazwe ngamazwe lana eSouth Africa seze bexoshwa.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Inhlanganiso yezisebenzi eZCTU sisole ukubotshwa kwabembi begolide abangamakhulu phose amabili 183 abasebenza emgodini weVubajikwe mine eGwanda. Abanye babantu laba babikwa bengabantu makhaza ababotshwe mahlayana ndawonye lezisebenzi lezi besetheswa icala lokudala udlame kulandela ukutshengisela kwamakhosikazi ezisebenzi lezi ngolwesibili esola linkampani ngokungabhadali abanye bawo. IZimbabwe Lawyers for Human Rights ithi amagqwetha ayo yiwo amele ababotshiweyo mahlayana abangelani lokutshengisela kumbe udlakela olwenzakeleyo. Abantu laba bathengele bakhangelelwe ukumiswa imithethwandaba kamanje eGwanda lamuhla. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lonobhala jikelele weZCTU umnumzana Jafet Moyo.
Njengenhlanganiso yezisebenzi kasikhangeleli ke ukuthi ukungazwanani ngemva kokungabhadalani kakuhle kufanele bese kungenela ke amapholisa abantu bebotshwe. Sibona kule ndlela ezithize ezingenziwa ukuze udaba lokungazwanani luqede. Asivumelani lakho ukuthi nxa izisebenzi zi-exercise ke ilungelo lazo, kungaba yi-picketing, kungaba ama-demonstration, bese zibizelwa ke amapholisa, sihlezi sile position enjalo kulesikhathi eside singavumelani lakho. Lokho sizama ukucebisa ama-employers ukuthi bengagijimi babize amapholisa kundaba ezikhangelane lokungazwanani ngendaba yeholo. Okwamanje yikho esikukhangeleyo ukuthi hatshi singabophisane nxa abantu kuyikuthi kababhadalanga, sibiza amapholisa phakathi kule kunendlela ezithize esingazenza ukuthi siqedeke indaba yokungazwani ngokungabhadali ngokuthi izisebenzi zilelungelo lokujenisela izisebenzi zilelungelo lokuyita picketing ikakhulu nxa kuyikuthi ke kulomthetho oyephuliweyo sibona kundaba leyi ke indaba yokuthi ikhampani ke iyehluleka ke ukubhadala iholo okwesikhathi eside
njengenhlanganiso liza kwenzani pho ngalolu daba
okwamanje sisagijima gijima sibone ukuthi ngobani ke ababotshiweyo bangaka ababotshiweyo liliphi ke icala abalinikwayo ukuze sibone phela ukuthi izisebenzi lezo ziyaphuma ke entolongweni kumbe lapha abafakwe khona bebuyele kuzimuli zabo kumbe babuyele emsebenzini so esikukhangeleyo ukuthi abantu babuyele njalo emsebenzini abantu bebhadalwe izimali zabo yikho kuqakathekileyo ke kithi kakhulu sisazama ukukhulumisana lalabo okufanele bancedise kungaba lugacha ke olukhangele ngendaba zokusebenzelana labor administration ku Ministry of Public Service and Social Welfare ukuze sincedisane sonke ke ukuthi kwenziwe njani kungaba lugacha kumbe ele National Employment Council for that sector le mining lawo ama unions ke a organize ku mining sibona ukuthi ke kungaqedwa ngayiphi indlela kungabotshiswananga
ukuhluka kuluzwa kwezisebenzi eZimbabwe ungathi kubahe okunganani
kubahile ke kakhulu sesikubone iminyaka yedlulileyo izisebenzi nxa kuyikuthi ziyakhonona ngokuthi iholo liphuzile ukubuya iholo alibuyi ngendlela eyiyo
lo ke ngumnumzana Jafet Moyo onobhala jikelele wenhlanganiso emela izisebenzi eZCTU asenelisanga ukukhuluma lesikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi. Ilunga ledalela eParliamente njalo ekubandla leCCC unkosikazi Jasmine Tofa wachaywa ngabacatshangelwa ukuthi ngabasekhulayo bebandla lezano PF ngenyanga edluleyo. Bekankasela ukhetho lwe by election uthi amanxeba akhe awakapholi njalo elokhe egqize iplaster engalweni. Utofa uthi odokotela bamfaka insimbi engalweni eyalimalayo ezakhitshwa ngomnyaka ozayo. Bakhona abanye abanengi labo abachaywayo ngesikhathi utofa echaywa. Utofa utshele usithandekile emhlanga weStudio 7 ukuthi abaphathi intambo bakahulumende bakuchaya indiva ukulimala kwakhe aze aye edalele eParliamente ebandijile waze walanyulelwa isikhulumeli saleli dale umnumzana Jacob Mudenda.
Kuvuke phelileyo ngahamba ePhalamende kwaba kuhlungu kakhulu kimi ngendlela engayamukelwa ngayo sokubuza umbuzo owabuzwa ngu-Honorable uGomese weMtare ebuza ngomthetho weZimbabwe mayelana ne-political violence ebuza uMinister of Home Affairs uKazembe Kazembe wathi yena ngamanga into ze-social media zeli opposition njalo uGomese wathi hayi kodwa Honorable Tofa now ukhona khona wabe lokhu ekhuluma esiya phambili enzi nganinto yokudlala ehlezi phansi kukaminister of justice legal and parliamentary affairs uziyambi ubabona sibili ukuthi benzi nganiyigemu khonapha mna ngizibuhlungu phakathi kwamaplasi uspeaker wambiza wathi ngibuye phambili ngahamba wathi ngimusinzi ngalokhu okwenzakalayo omunye MP wambiza wathi ngizohlala phansi kwami la ngihlezi phansi kwakhe ngikhangele uKazembe Kazembe loziyambi bezikhulumela behlela singabhoda ngaya kibo lapho okuhleli khona amaminista ezansi ngathi ngifika kuye ngifuna ukuthi ngikhulume naye waqalisa ukuthi vele ungazami ukungintimidata waqalisa ukunahla izandla lenyawo nani ngathi hayi athi mina lapha ngilande ukuzoxoxa lawo and futhi ngibuya ngokuhloni ngiyakuza ukhuluma ngento ze-social media. Ngifuna ngikutshengise ukuthi ngininyeke isandla sami leso osibonayo likamukile lapha kule plate njengoba ubona kule plate. Ngamcaphisela ukuthi iplate le izaphuma after 1 year, kutho ukuthi ka-social media. Lesi esinye osibonayo sokudla leso, anti uyabona iplasta le ngikamukile aso-social media. Ngangisesibhedlela ngisize ubuhlungu kwaku-social media. Wasefithena hhayi abanginikanga ithuba lokuthi ngiqedise. Wasebizwa-ke ngu-speaker ngangithi bakhulumani, wabuya bamnika ithuba lokuthi akhulume, waphinda njalo ewumana. Ngikhona phana ngisephalamenti, angishayiwanga ngingedwa. Sachayo sibaningi, mina ngiyisithunywa sabantu, ummeli wabantu omele akhulumele abantu ephalamenti. So kutho ukuthi laphana ephalamenti lo hulumende wangikhona, asingeke sathi lo hulumende ngathi siphatha ngendlela enjalo. Abantu bazakhalanga. Ngingacabangela nje ukuthi ukutshaya kwethu laphana sachaywa ngama-hooligans awezani. Sengikhangela le behavior eyamaminista angikhona, kutho ukuthi babe bathunyile phela.
Amapholisa athini ngokudingisisa kwawo ngalolu daba?
Sabika emapholiseni. Okwakathesi ngithola ifoni yabivela ku-detective inspector owe-Gwanda okuthiwa nguye osekhangele indaba yethu. Kodwa angezwa okunye, ngingathi even amabizo nalaba aphiwa ngabanye abathi bababonile bayabazi, akula ngitho omunye wabo oseke wahanjiswa phambi kwamakhoti ngokwazi kwami.
Ungamqamba umuntu ongabe wakuchaya nxa umkhangela ungambona ungaba mazi?
Ngambona ngingaba mazi, kodwa njengomuntu ongaveli khona ensiza njalo abantu ababebuyile khona ngale, iningi labo kaso bantu bensiza. Ngokutshelwa kwami okwabulawa khona imota yami, imota ezazikhona ngale zazibhalwe ZANU-PF Mesh West Mesh Central Mesh njani njani. Bathatha abanye 1, 2, 3 ababatshengisayo khona ukuthi umuzi we-candidate u-Augustine Gumede unga nokuthi thina sinaphi.
Lo-ke ngonkosikazi Jasmine Tofa, ilunga ledale lephalamende njalo ekubandla le-CCC, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa zithukuthele ngombiko kahulumende weZimbabwe wokuthi uzilungiselele ukwamukela abeZimbabwe abeSouth Africa abaseSouth Africa abalama permit azaphelelwa isikhathi ngonhlangula womnyaka ozayo. UThuso Khumalo intathele izindaba yeStudio 7 usipha lolu daba ngokugcweleyo eseJohannesburg kwele South Africa.
Ngokuluma ethulela bezindaba umphathi indaba ogatsha lwezokuthulwa kwemibiko unkosikazi Monica Mthwangwa uthe ababuyela ekhaya laba bazavunyelwa ukungena le mota eyodwa kungelamthelo, bavunyelwe njalo ukungena le mpahla zabo zonke mahala abebesebenzisa kwele South Africa. Kodwa ke inkulumo le kukhanya ingehlanga kahle kuningi lezalwane zeZimbabwe eseziphile kwele South Africa kweminyaka zisebenzisa amaphemithi la. Isizalwane seZimbabwe uMnumzana Mlungisi Jabalala uthi kuyethusa ukuthi aya kungela msebenzi lokuhlupheka kugcwele kangaka, uhulumende athi ulungiselele kwamukela abebesebenzela kwele South Africa.
Igovernment yeZimbabwe ivela kumelanga ngiphawule njengandaba le ngoba yehlulekile ukugcina abantu ababo sebeze bagcwala amazwe ngamazwe lana eSouth Africa seze bexoshwa.
Le yinto egcizelelwe ngesinye isizalwane seZimbabwe uMnumzana Gretman Mgwebo.
Kusahlutshekwa ekhaya, siyabona abantu balokhu besakhrosa emngcwele besiya up and down ngoba i-political situation vele yaseZimbabwe ayikakabise sokuthi kuthiwa abantu bonke laba baphuma bebaleka umnotho bengabuyela kube right.
Umgcini hlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa uMnumzana Ngqabutho Mabhena uthi inkulumo kahulumende le ibajiye bemangele.
Besikhangelele ukuthi uhulumende weZimbabwe uzaqhubeka ekhulumisana lohulumende weSouth Africa ukuthi avuselelwe la mapermit, kodwa kukhanya uselahle ithawuli. Thina sifisa ukuthi amapermit la avuselelwe.
Iy'nkokheli zamabandla ezombusazwe zona sezethule imibono ehlukile. Umgcini hlalo webandla le-Citizens Coalition for Change kwele South Africa uMnumzana Trust Ndlovu uthi akula lutho olulungiselwe abantu abasuka kwele South Africa.
Ngibona ngathi iphutha nje ipolitiki nje abazamayo ukuthi bathenge ubuso bathenge ukuthi babe ngabantu ababukekayo bangabantu abathanda abantu. Iziphathimandla zakithi kumele zifunde ukukhuluma iqiniso. Into bangenayo abayibeke nje ukuthi into enje asilayo. Bangaqambela abantu amanga ngokudlala ngempilo yabantu ngempela.
Kodwa ke sikhulumele sebandla lezana uPF kwele South Africa. Umnumzana Kennedy Mandaza uthi bayabonga kakhulu ukuthi uhulumende weZimbabwe usekwenze kwabalula kakhulu kulabo abaphindela ekhaya.
Our hope is that our statutory instruments will come soon so that those who would want to start going home can go. And this is an indication of a listening government that is listening to the plight and concerns that are continuously raised by Zimbabweans in the diaspora.
Iofisi yomeli weZimbabwe kwele South Africa isiya kubeka kwacaca ukuthi ikhulumisene leSouth Africa ngodaba lwamaphemithi kodwa futhi iyalihlonipha ilungelo leSouth Africa lokwenza ekufunayo elizweni layo. Minister 7 Johannesburg leSouth Africa nginguthuso Khumalo.
Okwamanje ke sikhangele isiphuthumayo sivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lodaba lokuthi izulu elinileyo selichaya imigwaqo yaba ngamangobongobo okutshengisa ukuthi umunicipality kalungisi imigwaqo le ngokuqotho. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi uMemory Matsika oyisizalwane seZimbabwe usegwetshelwe ukuhlala ejele leSouth Africa okweminyaka emithathu ngecala lokuntshontsha imali yomnikelo wesonto yePretoria Seventh Day Adventist Church efika phose isigidi esisodwa 800,000 rands. UMatsika wantshontsha le mali okweminyaka emine. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Sobalandela balaleli bomsazo studio 7 ngingachitha isikhathi igama Mthulane Ndlovu enkaya kondulo sikhubo khubo ngithi ngike ngigcizelele lokhu okube kukhulunywa phakathi kukaJoseph Chuma nalobe ukhuluma enaye. Iqiniso ngithembo lizwile ke khehla lami ulizwile iqiniso babaChuma yilo-ke lelo iqiniso elikhona eliphelele linjeya uyakhuluma emasoni ekhuluma nje ikhuluma ize evala umhlaba evala thina kodwa mali liqeda lapho lisuka lenza udlame and then alibotshwa lenziwani kodwa ma kungaba ngomunye nje umuntu webandlela iphikisayo amajeleni izinto zidlala sesigcwele yabona yinto ke singayifunele ukukhahlameza abantu phansi ngodlame kuzami PF please thumani abantu benu kahle lingabathuma udlame bathumeni okuhle libaxwayisa ubana lungenziwa lolu dlame even emasono akho noma yayelikhuza esithi nomonye violence ukhuluma nje into eyizi ngoba alikulaleli so liyamuyangisa liyangisisizwe lingaphiki bese sithi ngamanga ukuthi lebe lisenza udlame ngoba thina siyabe sibhekile sibuka nyabonga.
Studio 7 linjani basakazi bethu, hayi sizimamele impela izindaba sizimamele. Namhlanje ngizokhuza la abantu uthole umuntu uzobingelela izitobo zakhe kustudio 7 lapha sohlelo uzobingelelana la lapha abantu bazofaka imibono yakhayo, hayi khona uthole umuntu uzobingelela umuntu akibe elayinini khona apula elayinini izodlalisela abantu isikhathi, hayi kasisebenzi njalo bantu. Lapha sifuna imibono yakhayo, imibono elengqubekela phambili ye, hayi khona uthi uzobingelela izihlobo zakho zibonele ma ufuna ubingelela izihlobo zakho. Siyabonga
Studio 7, siyabonga inhlelo ezinhle ezamukelekayo ezingakhethi hlangothi njalo. Into ezisuhlungu ngabadala bezanu iqiniso abalivumi ngisho ukuthi abantu babo babenza idlalo. kodwa engingalitshela ukugcina indwangu ngizolukhutha ugatsha.
Siyabingelele emsakazweni, sibonge kakhulu ngomsebenzi. Umbuzo wami namhlanje sekutheni ojob sikhala labo sithole labo bonke nje abe MRP yabo utshwa izanu PF ngokuthi bathi baphehla udlame kumbe bathi benzana ngazi, kodwa kusemqoka ukuthi bathi yini beba-challenge beba-oppose njengoba bengama-opposition parties bona ojob sikhala. So umbuzo wami sekutheni izanu PF le-government yabo yona le zanu bathi bazamkhipha nini ujob sikhala ejele labo bonke labo embaqambile ngaphambilini, ngoba ngeke bebafake ejele iminyanga ezinkaka bengabasenkantolo ma bevuma ukuthi bona babusa kahle okungasiyikho lokho kwama-detector esasikubona kusenziwa ngabo yidla ukuthi wonke umuntu wayebebaphikisa babemcindezela bemfake emajele noma bembulala. So umbuzo usekutheni ikakhulu labantu bezanu bemphendula ukuthi i-opposition kibo ichoni, ichuthi isitha sokuthi umuntu wakhona kumele umbulale kumbe umbophe izandla lenyawo uphoselwe okhiye olwandle, kumbe bayazi ukuthi uma kuthiwa kule opposition icho ukuthi intando yeningi abantu bakhetha omthandayo. So uma abantu bekhethi opposition bona bedliwa, kumele bethathe umbuso beqhubele i-opposition. So futhi kahle kahle izanu PF ithi one party state akula umuntu ozobusa ngaphandle kwayo. So kahle kahle abakutshela abantu ukuthi bona bayadetecta akula election akula opposition. Sibe kwazi bengajoni bekukhohlisa abantu ukuthi bayizanu PF party kulama opposition, ngoba abafuni ojob sikhala bazozi bafele ejele besazi ukuthi into ababophele nalubala. Ngoba into ababophela abantu babebuza ukuthi benzani abantu enyatsime lo ntombazana babembulele abantu bezanu, namanje basangqashangqasha ngaphandle bengabotshwanga, koze kube nini izanu icindezela abantu ibadetector ingabatsheli amaqiniso, koze kube nini? Umbuzo nje kuzanu PF mabengamphendula lapho.
Ya emhlabeni kulabantu abaloyayo, ngakumangalisa ukubona abantu belezinto ezinye abahlezi azophakathi kwabantu. Sure ngawo abantu bezalala lesayize engaso yabo, sibilisayize engaso yabo. Umzukulu wakho uthotha umntulele la umenza umfazi. Umzukulu wakho ungashiye la mntana kilastibhona umzukulu wakhe. Akumangalisi ukubona abantu bethenga izinto ezifani, kutsho ukuthi bathengela khona ubuthakathi babo laba. Ngakuthiwa kukudala amakhosi esesekhona lapha nojaka labo mzilikazi. Abantu abalala labantwana abancane kangaka, kanti khona ukulala lo mntwana abafazi bebaningi kangaka. Abafazi balinyiwe emhlabeni, umuntu ezelala labantwana abancane nekangaka vele ukusithina engqondweni yakhe. Eyi, ayi lokhu kuyesabeka lokhu. Shem. Awuthakathi shema shonto encane. Ha, ngiyabonga. Ngicela iodoli ke liyikhulume leyi. Ukuze izinja lezi abathakathi labalala labantwana bekebekelulala labantwana.
Eyi, sanibonani wafowethu. Studio 7 wonke omuhle, basakazi bethu abahle, sanibingelela. Chris Gane wethu siyabonga nonke nje. Ngithi nami ake ngiphawule kancane nje. Mina ngizokuhlungu kakhulu bakithi, ngabafowethu mpela nje abangapha esindebeleni, kakhulukazi abavuma ukusetshenziswa ngamashona bebulala abafowabo ngenxa yokuthi bona bathola lokho abakutholayo. Bekhohle ukuthi amashona angeke abacabangela futhi angeke abathanda abasebenzisi. Mhlawumbe kuthiwa ayabathanda, ngabe phela siyababona nabo belwela mhlawumbe izikhundla ezinkulu ukuthi bebe ngo-president noma bebe i-something, kodwa bona into esetshenziswayo bayasetshenziswa. Bangathola izikhundlana ezincane zona lezo ma-central committee, yiyona nje into abayenzayo kuphela. Bese behlukumeza abantu, sebehlukumeza abafowabo, bajikela abafowabo, ngoba phela nabo ngabanye abafowethu abahlukumezayo esikhathi se-ground, bahlukumezeka kakhulu. Kodwa manje sebejikela abafowabo, ngabanye futhi bo sebefuna abafowabo bebulawa. Futhi mangale ngoba nabe fundisi sebeshintshile nabo sebesebenzela izanu PF. Bayamangaza mina abafundisi labo ukuthi ngabafundisi abanjani abavuma ukuthengwa ipolitiki. Abafundisi hayi bafundisi, ake nizibone nizinuka amakhwapha kubo kwenzakala kulaliswe. Manje abafowethu bafela emgodini, kwenzakalani? Kodwa linathi lingabafundisi libhizi likhampenela izanu PF. Hayi bafowethu bafundisi, ake nizinuka amakhwapha. Indlala yonke leyo, heyi indlala ngiyakusaba yo. Hayi nzima indlala yaseZimbabwe yo. Hayi ngiyabonga fowethu, angifuni ukuba mude kakhulu.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +12024650318. Kwezemelika impumela yokhetho olwenzwe ngomvulo lwe midterm esiphumile ikhomba ukuba ibandla lama Democrats liza kuba lamalunga amalutshwana akudale le Senate lanxa belokhu bekulokhu kungakayazakali impumela kwezinye izigaba kusalezinye ezintathu ezingakaziswa. Idale le Senate lilamalunga alikhulu. Ibandla lama Democrats bese lilamalunga angamachumi amane lasithoba minwembili i-48, kuthi elama Republicans lona lilangu 49. Kumele ibandla libe lamalunga angu 51 ukuze lenelise ukukhokhela idale le Senate. Kukhetho lwe the House ibandla lama Democrats bese lithole amalunga angu 187, ama Republicans wona ele 180. Ngiyaxolisa, ama Republicans wona abele 200. Kumele ibandla libe lamalunga angu 218 ukuze lenelise ukubusa lelidale. Gambe impumela le iyatshengisa na ukuthi ukhetho lukamongameli luzaphuma njani. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomnumzana Dan Moyo ucubungula ezombusazwe.
Usually ama midterms awa reflect okwenzakala ngokhetho luka mongameli. So okuzokwenzakala la mina angiboni kuyinto etshengisa ukuthi ama Republican, let's say for instance ama Republican angawina, angiboni kuyinto etshengisa ukuthi ama Republican u president wama Republican ngo 2024 angawina. Kodwa okubaluleke kakhulu ukuthi sinanzelele ukuthi ngubani ozobe rana from both parties, wona ama Democrats na ama Republican. Singathi makurana Trump for ama Republican, lo Biden for ama Democrats, sibona ama Democrat ewina njalo ngoba abantu abaningi umbuso ka Trump abawuthandanga njengoba sabona ngo 2020 bevota ngobuningi babo ukuthi bamkhiphe ku Trump e White House. So u Trump anga challenge angiboni mina ama Republican ewina, even if u Biden ekunguye represent ama Democrats or noma kulomunye umuntu ozongena esikhundleni sika Biden, as long as u Trump kunguye i candidate yama Republican, angiboni mina Republican a winner ngoba abantu abaningi they fear ukuthi democracy is at risk ma ku Trump engabuyela ngoba sabona okwenzakala ngo January 6, 2021 u Trump ezama ukuvimbela ukuthi i Congress icertify u Joe Biden njengo president. So abantu abaningi bakubona kuyinto a problem leyo ikakhulu ku democracy. So unless ama Republican angachintsha u candidate wabo and then thina u Joe Biden into ziqhubeke zingahambi kahle ngomkhonomi, then mhlawumbe singathi ama Republican angatholi opportunity ukuthi awine ngo 24.
Yena umongameli uJoe Biden umbona ephumelela na kukhetho lomnyaka ka 2024?
Ya, njengoba ngichilo ukuthi uJoe Biden makuyukuthi uzochallenge ngo Trump, ngempela ngimbona ewina mina ngoba abantu abaningi uTrump abamfuni, bayamsola kakhulu ukuthi amapolice sizakhe ngawucindezela njalo futhi ungathi alimaza idemocracy. So uJoe Biden makuyukuthi uzokompita loTrump, hayi ngempela ngimbona ephumelela ngoba even lawo amademocrat ayazi ukuthi uJoe Biden wakwenza lokhu ngokhetho luka 2020. So angiboni kulento etshintshileyo ukuthi ngokhetho luka 2024 angahluleki ukuthi anqobe uTrump, kodwa bangamnikeza enye icandidate efana maybe lo DeSantis lo weFlorida ngoba sizo ngathi la ufuna ukungena kulolu khetho lukamongameli, then kungaba lobunzima obuthize for ama-democrats. Kodwa at this point I think njengoba besho ukuthi i-democracy is at risk, uTrump lama-republicans amlandelayo bafuna ukubulala i-democracy lapha e-America. So ama-democrats kumele ame aqine to protect i-democracy ukwenzela ukuthi i-America iqhubeke i-number one country emhlabeni nge-democracy.
Siyabonga mnumzana Dan Moyo ucubungula ezombusazo bekhuluma ke ecingweni elapha kwele Melika edolobheni leVirginia. Isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sonke, kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Inhlanganiso yezisebenzi yeZCTU isisole kakhulu ukubotshwa kwabembi begolide abangamakhulu phose amabili 183 abe vubachikwe mine eKwanda. Ilunga ledalela eParliamente unkosikazi Jasmine Tofa webandla leCCC owachaywa wephulwa ingalo ngabalandeli bebandla leZANU PF insiza ngenyanga edluleyo uthi elokhe egqize iplaster. Silugqiba ke lapha uhlelo lothula lamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo-7:30 ntambama.